ngiyabonga kakhulu nje okufanele kwazakale ke uzulu wonke jikelela labo ke abalandela inhlelo zethu kubana ke yes esile nhlelo echuru e-aplayelwe yavunyelwa ngamaphoyisa kodwa ke kule karali kumaye ama-constituents ngenxa yokubana ke lapho esikubona ama-activities asabalele indawo zonke ngoba ikarali ke ikuhamba nje ikhuluma labantu kasonto ke engadinge kubana kube lokubotshwa kwabantu lokuhlunyizwa kwabantu lokudisrupta kufanele abantu bevunyelwe ukuqambe nangokuthula ngenxa yokuthi kubana konke lokhu kwenzakalayo kule impact negative litho on the credibility of an election. So sikhuthaze amapolisa labo bonke aba-interested on the democracy of our country ukubana ke abantu akufanele ukuthi behlukunyezwe uma bevota njalo amapolisa awufanange phiwe ama-instruction ngaba amapolisa aphathi politicians over ukubana kuvunyelwa abanye kuyaliswa abanye izalu iyabhodlele sibabone kobulawayo ze-voters enkulumane noma izinto engathandwanga abantu or bengamukelwanga abantu ngenxa yokwehluleka kwabo ke ukurana ilizwe kodwa ke bayavunyelwa ukubana bebhodi ke becampaigna besenza amakhara labo sikhangelele ukubana amapolisa fanele ku-aplaye umthetho universally equally and nesemana kubo bonke abantu abakhankasayo. Ngiyabonga.
Kodwa irali yeChuru constituency yona liqhubile yini njalo kungabe kusenzakala ukuthi amalunga e-CCC avimbile yini imigwaqo aphazamisa ukuthula ukuze abotshwe? Imvumo yokuthi libe le road show kumbe ikarali yona beliyitholile yini emapholiseni?
Kakhulu yenhlangano yethu iqhubeke kuhle ngenxa yokubana ke sebezaplayela emaphoyiseni njabo sebezeze sobala ukubana sizahamba njani sizaqala kuthathani and as part and parcel of our mobilization effort abantu bavunyelwe ukubana behambe ngezimota behlangana labantu ngenxa yokubana ke umthetho uyavumela lokhu ke and as part and parcel of our program nxa yokuthi amapholisa abe le mbono etshiyeneyo bayaspecify encwadini yabo ukubana bavumele lokhu abavumeli lokhu so thina silandela ke umthetho osenza lokhu ke okhangelele kithi ngenxa yokubana abantu bakithi bonke ke bakhangelele ukubana izinto zethu zihambe kusinyabona.